VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$250 for ukuthatha passport enengi kakhulu. Ama business ethu vele ana profit enengi. Imali yakho na vele asilayo ayikwani.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama passport ngemva kokubayeke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemichina ebingasebenzi kuhle. Incwadi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zetsholotsho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO ele-5th Brigade hosiphepha kugwayi level line abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani e-National Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini etsholotsho omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lumbono ohlelo lolu luyangithabisa luyantokozisa ukubana namhlanje izihlobo zethu ezidlela egangeni nxa zibuyela emakhaya zizibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela ingahlalisa izinhlobo zabantu phansi kulokubana isihlobo lesi sibezile egangeni. Ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yona le iphumelele ngale ndlela, kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa ngokohlelo lolu hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizadlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Laba bazongcwatshwa yimi lo-Elliot Ndebele lo mntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayizakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenqango la umphimbo lo omunye kwakujayanisa ngokupheka. Ngoyindoda bekwaqunywa umphimbo yithi ukuba phakamisa ke sesiyafaka egodini amapolisa besimelele besithi bona ezani masinya bengaphenduka ngayelani bayafika belibona saheza masinya sakahula la sasesibabeka ebele radio iradio yabona uma kungaholi isimbi phakathi khonaphaa.
Umnumzana Enoch Ngwenya oyemadopo eBhaja, umni wabo kaMangwenya, uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udade wabo wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele nomngakhe wonke umuba kuthiwa kwaqala ukubulawa umngakhe ngemva kukamngakhe wakhala usize kakhulu. Basesithambulaleni mani umfazi we-distant basebeyamntula-ke naye ngoba ukufa.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba kuthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi bobubi kathi wayi bengavezwa egcekeni lami ke ngihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akuphathanga lothoka indoda yakhe wayicelela emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi ungathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendaba nalokho abathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakoChuma athethwe asiwa kungcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu ama-passports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abaningi ababhalisayo bedinga ama-passports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yama-passports isikhwelile. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu ama-passport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezincwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezincwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hayi, mina sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngizithathe eSouth Africa kathesi passport expire senje theyinye yakhona ukuthi iphume ayiphumi. Sengistrandeda angikwazi, isikolo ziyavulwa khathesi, angikwazi sikhona ngiyakuhambisa njani ibhizinisi elivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube, yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola i-253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emelele ipassport ye-$53 kusukela nyakinye ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha i-passport iningi kakhulu. Ama-business ethu vele ala profit eningi. Imali yakhona vele asilayo, ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo eka-Registrar General uMnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yama-passport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
It was restored on Friday, which was resolved on Friday.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathintambo uzethula umbiko namuhla, ngakho ke angisoze ngiqhubekele phambili.
So I wouldn't want to talk ahead of.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathintambo wendaba zasekhaya uMnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoza kweze indleko yokuthola ipasipoti njalo uzakwenza kube lula ukuyithola. Ipasipoti yentengo ephansi ibiza amadola angama-$53 uthi leyo etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki biza amadola ngamakhulu amabili lamachumi amabili lantathu $253 ukuthi ephuma langa linye ibiza amakhulu amathathu lasishiya galombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele isitudio 7 seHarare ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilichumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhala jikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa layo ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora akasakhethwanga ngitsho layisigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla organizing secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe nguntando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
iZANU-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesim ukuthi basetshenzele yiyo iZANU-PF. Umgabe wahlala esihlalweni wapraktisa lokhu abakubiza nesingibethi yi-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenzela ukuthi abanikeze. MDC kancane kancane ilokhu ishiya khonapho. Ngakunikile example mhlawumbe singayinanzelele yokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka kuTsvangirai, uTsvangirai watshintsha isikhundla sikasekretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela ihistory yikho kwenziwa umdala ukutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wangenayale ipolitics. So ipolitics yezanu yayiyipolitics njalo iseseyipolitics yabantu bezanu not yesizwe sezimbabwe. If MDC nayo isishiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe, siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababekekhaya. But if leyo party okungathiwa yiyo ezokuthatha ikusasa ezimbabwe ayisho ukuveza amabali engwende esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ama ukhetho lweZimbabwe ngithi yili example ye democracy. So if makule party ke ebuya isebenza opposa nalokho okwenziwa nationally, what more sebekunational bazovumela yini ukuthi abantu babe yibabazikhethelayo izinto abazifunayo? O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that, vele bayenza bebulala bagcina bebulele khonoko ngoba naba bantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla khona kubayeleli bana ngiyaziphumela lwa ngelesindebele le-separation of power akusabi khona ngoba lwa muntu usesenza efuna ukubonga umsebenzi awubuswe ngu-president.
UMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje sikhangela ukugejwa kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wekukurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lanxa esolwa ngabantu abanengi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe, abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu ezabesifazane kanye lezeziphepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi ngeyokuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba abikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba imvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu lilemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebe ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabini lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe i-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli. Kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu. Ziyafa lezi ezinwele kube lula ukuthi sibanjwe umqando. Sicine sesingena imikhuhlane yabonyumoniya kumbe ukukhwehlela. Akhona ama-prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama-bleach. Anjengabo Betasol, anjengabo Calamine lotion. Alungile. Nxa kuyukuthi a-prescribe-elwa ukuthi elaphe imikhuhlane yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo yikho lapho esisuka besesilimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengixwayisile ukuthi i-epidem angaqeda ama-black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama-black spots lawa nayaphela sibili, ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngiyigcoba ngase ngicabanga ngathi sengibomvu, ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama, ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngiyigcobe umzimba wonke. Ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muhle, kwasekusekuyala ukuthi ngiyekele ukuyigcoba, ngakho ngaqhubeka lokho ngiyigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Sibanda, othengisa amafutha okuhluba ijwabu, uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi, la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebe bomvu. Siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethela inkalakatha zezimali. Njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha, akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuzaphinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Unkosikazi Silibaziso Moyo, ongomunye wabagcobayo, uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle. Ngangiwagcoba umzimba wonke. Kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu. Ngaze ngahanjiswa eHarare. Lapho kobulawayo akula udokotela oweskin. Yikuthi ngize ngihambe eHarare. Lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga. Kodwa lalamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayeke lamafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle, kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu lawo, ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Max Mkandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. Umkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu siluzwisisi nginjenje mina ne victim as well. Lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So-ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipra Caterers babulawa lo umalume. Konokho-ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo. Asikuboni thina ukuthi kuhamba njani. Besisathi ngenxa yebasahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo. Sesizothwa khona sokugejwa ngali, sokugejwa abantu, sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi. Akulunganga lokhu. Abantu kabatshelwe njalo sibe kwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinjengazona lezo, induna, usabhuku, lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo. Kube nethelevishini lama-reporters bebe khona, kuthathwe-ke khona lapho-ke imifanekiso yonaleku izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo. Kusuke lapho kuyo kwezinye iy'ndawo lazo ezithiyene. Hhayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthiwa khona lwana i-victim liyana ephilayo yelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenzwe lokho nalokho sokuphelile.
Mhm. Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho ngithathe umlaleli wethu oqala uNyathi. Ah kunjani Mdluli?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi siyaphila uyizwile indaba singenele kuhlelo.
Yazi ukuthi into eyenza laba bantu ikudlala ngabantu okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba bantu bababulalelana. Kungaphongi ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala izinhliziyo zabantu zingakaxoli. Kufanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye bacolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into efuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele batholisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi. Lokuyana ikuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo. Esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhinzi zezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi Mdluli uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili kumbhuqazo weGugrawundi.
Kunjalo baba kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu kwethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele ibhanga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo babanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu. Abona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Benadryl LK kuthe uzithwele umntwana e-Disneyland ubulawa abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-Disneyland abantwana abancane ababe-reja amantombazane aye labo 10-15 years kwakungama-Disneyland yini.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami ngibane ngikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila hoyethu njani?
Hayi isiyaphila. Usixhuma ungaphi kwenda?
Sejohnsville lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngizwile indaba. Eyi, yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Ya, vele akufana kube njalo. Yena lo nguye wenza njalo, nguye lo manje ungu-president. Manje uthumela le komitini egebha amathambo uzoqedani kusho ukuthi kinabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook.
I'm a come on, you could be sung out. I'm chilling, I'm a come on, you could be sung out. I'm chilling, I'm a come on, you could be sung out. I'm chilling, I'm a come on, you could be sung out. I'm chilling,
yenzisa kuphela yengoma ke leyo ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugrawundi eCholocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. kodwa abanye babantu ababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele mthwakazi olivaleliswayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.